Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhla ka 21 kumpalakazi 2021 igama ngontungamile inkomo ezihamba phambili kubhubhe abantu abangamachumi phose amabili 18 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Ibandla le-MDC Alliance lisola amapolisa ngokuchitha umhlangano kaMnumzana Nelson Chamisa labantu asebekhulile kanye labagogekileyo lapho uChamisa abekhangelelwe ukupha abantu laba izipho zekhisimusi. Ibandla lezaphu lithi lizalwisa ngendlela zonke ukuthi abeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe bavunyelwe ukuvota bekulawo mazwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamachumi phose amabili 18 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula inkulungwane ezimbili 2,283 belomkhuhlane lo. Ugatsha lwezempilakahle luthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo njalo bedlula inkulungwane eziyisithupha 6157 kuthi abahlatshwe esibili bedlula kancane inkulungwane ezinhlanu 5172. Uhulumende uthi wamukele amajekiseni e-COVID-19 ayisigidi 1 million awaphiwe ngele-China izolo. Umphathintambo wezempilakahle ongumsekeli njalo kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga uthe isipho lesi sifike ngesikhathi esihle ngoba eleZimbabwe seliqalile ukuhlaba abasakhulayo abaleminyaka elitshumi lasithupha 16 kusiya kwelitshumi lasikhombisa 17. Ngokubika komsakazo we-ZBC, lanxa nje inani labahlatshwayo selikhuphukile kancane kulezi nsuku, ingcweti kwezempilakahle zithi uhulumende kasoze enelise ukuhlaba abantu abayizigidi ezilitshumi 10 million ekupheleni komnyaka njengokufisa kwakhe. Okwamanje asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebeyizigidi ezine 4 million kuthi asebehlatshwe omabili khona bengena ku 3 million. Sixoxele umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance uMnumzana Hussein Spanda mayelana ngohlelo lwabo lokukhuthaza abazalwane ukuthi bahlatshwe lijekiseni.
Uhlelo lolwesesikilo njenge-Christian Alliance esithi thina esiluthe yi-Novak kumbe ngithi khona yi-National Vaccination Campaign eyenziwa ngabantu bezinkulu. Singene eziqintini ezingu-16 ezigoqela iBulawayo, iBite Bridge, iGwanda, iPlumtree, iBinga, iGweru, iZishabane, iMaswingo, iChurumanzi, iChegut, iHurungwe, iChinoyi, njalo siyangena eMtare laseGenera laseHarare. Lokhu senzela ukuthi izwe lonke jikeleli likwanisa ukuncediswa lisizwa ngamabandla. Siyazi ukuthi abantu abaningi bangena emachurchethu. Ngakho-ke sizaba labantu abangu-450 abazabe begoqela abantu bezempilakahle, abantu abavelele emachurchi, yibo abazangena bakhankase. Khathesi sikhangela ukuthi bakhankase ebulenjini njengoba umumo usunje. Bazakhankasa ebulenjini njalo-ke bebe lama groups abawafomayo. Kumbe ngabantu abemachurchi, sithi kumbe umuntu ongumsabatha uzokulungisa lama amasabatha ekhankase khona ngalo mbeko Methodist uzalungisa ama groups ekhankase ku Methodist kumbe sithi umuntu ongumuslim bayalungisa khona ngale kuma muslims bekhankasa kumbe ngabantu abasemakhaya bayalungisa ngeziqindi zabo ekhankasa kwenzela ukuthi kumemetheke ke ukuthazwa wonke umuntu ukuthi azivikele kulomkhuhlane
kuyini ongakuxwayisa uZulu
Siyakwazi sokusuka kuKhisimusi isixwayiso silazwe ukuthi bantu asekeleni ukuhlangana singamaxuku amakhulu kakhulu besizihlobo ngoba abantu bazathelelana singene phakathi kwengozi enkulu ngakho siyakhuthaza ukuba likhisimusi ngabe abantu lo lalwe ngayidlela engkhaya sikhulumisane kulenjini senze izinto eziningi kulenjini kodwa ke singayenzi into ezafaka impilo zabane izihlobo zethu labanye abantu engozini inkosi sibusise sikhangele likhisimusi sikoda ke sinanzelela ukuthi thina sitha standardzenini asisanitizenini asifake namamaskethu asibeni le social distance
umnomzana useni Spanda ngomqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance Ibandla leMDC Alliance selisole kakhulu amapolisa ngokuchitha umhlangano obumele wenziwe ngumkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa labantu asebekhulile kanye labagogekileyo eHarare izolo lapho uChamisa abekhangelelwe khona ukupha abantu laba ukudla kanye lezinye izipho zeKhisimusi Ibandla leli lithi amapolisa la adudule izalukazi lamakhehla la esebenzisa udlakela embuthanweni obuse Highfields. Isikhulumeli saleli bandla unkosazana Fadzai Mahere ukusolile lokhu esithi amapolisa achithe abantu laba ngodlakela ngaphandle kwesizathu. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi uthe ubengenelisi ukukhuluma ngoba ubebambekile. Umkhokheli wezaphu umnumzana Sibangilizwe Nkomo uthi ibandla lakhe lizalwisa ngendlela zonke ukuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zivunyelwe ukuvota zikulawo mazwe idiaspora vote. Unkomo wethu le amazwi la ethakazelela iminyaka engamachumi ayisithupha ibandla lakhe lasungulwayo. Uthe njalo bazasebenza nzima ukuze bangene embusweni ngoba iZANU-PF isiyehlulekile ukubusa kuhle. Sixoxele sikhulumeli saleli bandla umnumzana Msongelwa Ndlovu
njengebandla sithi nxa kuhle ukuthi izizalwana zeZimbabwe eziphandle kwelizwe zicontribute pheceleze ziphathise ngemali lokusekela aba izihlobo zabo ekhaya imali ecina ikhona ukuphathisa uhulumende sibona kuqakathekile kakhulu ukuthi uhulumende anike izizalwane lezi amathuba okudetermina i-direction lokuthi abaqhubayo kuhulumende ngobani siyazi ke ukuthi ibandla lezana PF alikukhwabithi lokho ungaqala lolo daba bavuka ubhova so thina njengebandla sibhizi sizama ukuthi lelo phupho livezeke siyakwazi kakhulu ukuthi okwayenza amaqhawe aphume ayelwela inkululeko okunye kwakhona kube kungulokudaba lomhlabathi thina khathesi impi esingayo one of the things that are critical for us in our own revolution includes udaba lokuthi abaphandle bavote ngoba iningi labantu bakithi baphumile badinga impilo phandle njalo bayasekela ekhaya so kubalekile ukuthi bathole amathuba okuthi bavote
Likhuthaza abasebenza kwamanye amazwe laba ukuthi babhalisele ukuvota alubana bethe bafinyelela ekhaya ngaleli khefu. Lokhu likwenza emaphepheni kuphela kumbe liyabhoda ngamazwe afana labo Botswana labo South Africa lapho kulezizalwane zeZimbabwe eziningi khona?
Sikhona impela ku-ground. Ngikhuluma kanje amalanga ambalwa adlulile besilomhlangano omkhulu endaweni ethiwa yi-Dorothy Nyembe Hall eSoweto lapho esihlangane khona lezizalwane zeZimbabwe lama members awebandla lezapho. Sikhulumisana njalo sobakhuthaza ukuthi abakhona ukuhamba ekhaya abahambe beregister abaregistrileyo abayevota abavotileyo kumele bazimisele ukudefenda leyo vote. Emhlanganweni low besila delegation eyama members wethu abuye ebuya all the way from Botswana labo bephethe the same message ukuthi sizangena kukhetho oluzayo. Ibandla lethu lizimisele ukukhankasa lokungena kulelo khetho. Kodwa-ke isinqumo sokuthi sizangena kulolu khetho ngaphi kumbe njani lusazohlaziwa yi-National Executive Committee yethu, ngoba okokuqala kumele amalunga kazaphu abe yiwo achoyo. Okwesibili, kuzamele sikhangele lapho okulama-structures wethu khona, lapho esilabasekeli khona, yikho lapho mhlawumbe esizathi si-conteste.
Unkomo ukhulume njalo ngempahla eyathathelwa ibandla lenu nguhulumende wezanu. Liza luphatha njani lolo daba?
Udaba lwama-properties luyinsika ebandleni likazaphu, ngoba thina one of the pillars ebandla likazaphu is what is called human rightsism. And under human rights, udaba lwama-property rights into emqoka kakhulu. Awethu ama-properties kule committee evele sikhona ebhizi ihlaziya ukuthi ama-properties wevele ahamba njani, ama-title deeds akubani, kulo mthetho yini owasetshenziswayo ukuthi lawo ma-property ahluthunwe kubanikazi bawo abangaba mhlawumbe yizipra kumbe yizaphu ezepart. Leyo committee imatasa ngodaba lolo esikhangelele ukuthi maybe in the first quarter yomnyaka ozayo izoveza ukuthi kungabe kuhamba njani. Sikhangelele ukuthi based on ama results awa le committee sizothatha isinqumo sokuthi mhlawumbe siye emadale emthethwandaba siyolwela lawa ma-property wethu. Kodwa-ke siyazi-ke ukuthi okunye kumele sikwenze yikulwa politically, ngoba isizathu esayenza sithathelwe lawa ma-property besiyi-political. So isikhathi esiningi nxa i-problem i-political, i-solution kumele ibe political, and lokho siyakunanzelela and siziqhuba njalo.
Umnumzana Msongelwa Ndlovu yisikhulumeli sebandla lezaphu. Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni iyathuzi iqhube umhlangano wayo wokuphela komnyaka owe-annual general meeting ngomabonakude izolo. Iyakhetha umsekeli kamongameli wayo omutsha kanye lesikhulumeli esitsha umnumzana Themba Kuye Moyo ochasisa okuningi ngezinqumo abaphumelazo.
Kube ngumhlangano ohambe kuhle kakhulu lanxa sikhangela inkinga ze-network eziba khona kuzindawo lezi ndawo ngendaba yokuswelakala kwe-network coverage iZimbabwe yethu yonke. U-AGM yeplay bingaso elective AGM, kodwa-ke bekulezikhundla ezimbili, esakuqala ngesika-vice president owa-resignayo ekuqaleni komnyaka, esesibili besingeka-national spokesperson laye owa cela ukuhoqa emsebenzini lo ngoba esejile ukubalisa wangena komunye umsebenzi ku-department ehlukileyo kodwa kahulumende. U-vice president wethu omutsha ongenileyo ngu-Christine Kanyumba ophuma kwele-Mashonaland East. I-election le yenziwe layo virtual, abantu bavote lanxa kusithathele isikhathi usuku lonke ngendaba ze-network, kodwa kuqhubeke kahle, akuzange kube lokukhonona, abantu bakujabulele lo lokhu ngoba kuyasitshengisa ukuthi lanxa sokubuya kubo online learning iziphi inkinga esingahlangana lazo nxa sibhekane le ndaba ze-network. Kusikhundla sika somlomo we-ATUS ngangikho-optiwe yi-NEC ukuba ngibambe lesi sikhundla kuze kufike isikhathi se-AGM. Lamhla-ke kwenziwe i-rectification amalunga wonke awe-National General Council. Akubona kubalulekile ukuthi ngingene kulesi sikhundla oku-permanent. Ezinye zonke lezi zikhundla zizangena kukhetho ku-NSD AGM yethu elandelayo.
Iziphi izinqumo ezibalulekileyo eliphumelazo?
Sikhangele kakhulu inhlelo esizenzileyo esingathi kuzabalaza, sizabalazela iholo lethu, sizabalazela ukusebenza okungcono, sizabalazela ukuvuselela kwemfundo esisesimeni esibucayi. Siphumela khona njengezinqumo ku-political report yethu. Sikhangele ukuba ngoJune sanikeza osathumela uMinister of Finance umthuli i-invoice emayelana lokubhadalela abantwana ama-examination fees. Kodwa-ke akulani sinquma sithathayo. Nxa sesikhangela manje sesibona kumbe sesisizwa amaphephandaba ikakhulu wona akahulumende esekhuluma ngokuba kwaba le-50% yabantwana ababekhangelele ukubhala imihloliso yezimiseki abangayenelisanga ukuyibhala. Isinqumo esesisithethe-ke thina ikuba silwele ukuba uhulumende alandele isisekelo sombuso section 75 lapho akhuluma khona nge-state funded education. Nxa sikhangela isisekelo sombuso akula mntwana eZimbabwe ku-basic education esiyikhangela thina njenge-ATUS kususela ku-ECD sisiyafika ku-first degree okumele abe ebhadala esikole. Kungumlando kahulumende. Sikubekeke njengesinye sezinqumo ukuba sizabalazele ukuba uhulumende ayakhokhele indleko zonke zemfundo. Nxa kumehlula ukukhokhela indleko zonke zemfundo kubhajeti yakhe kaluyise ukufaka i-22% ku-education. Lokhu sizakwenza njani? Sikhangelele ukuba ngo-2023 kulokhetho olubuyayo thina njengababalisi abangaphansi kwe-Amalgamated Rural Teachers Union sizakhankasela ukuba ofuna ukuba ngukansila kumbe ofuna ukuba ngu-MP kube ngumuntu okhuluma ne-state funded education.
Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-ATUS. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. I-Chronicle ithi isikhwelile intengo yezinto ezibalulekileyo empilweni kaZulu ezifana lempuphu, ichukela, amafutha okupheka, isitshebo lokunye okutshiyeneyo khona ethi kuza kwenza inengi lehluleke ukuba lekhisimusi enhle. Izim Life ibika ukuba owasuswa nguhulumende esikhundleni sobuduna entabazinduna umnumzana Felix Nhlanhla yamaNgwentiweni uthi injongo yesinqumo somthethwandaba esokuthi abotshwe ngeyokumhlukuluza nje kuphela. I-News Day ithi iPolitbureau yeZANU-PF izahlangana namuhla ngesikhathi kulokulwisana okukhulu phakathi kwaleli bandla amalunga echothoza inkokheli yalo. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Basakaza bahle bohlele oluhle oluyi-Studio 7 ngiyalibingelela lonke sengathi lingaba lomnyaka omusha. Basakazi, hheyi, kunzima ukuba umuntu eZimbabwe ngempela, kunzima kulo mhlaba, kunzima kakhulu. Angazi ukuthi le ndaba ngempela sifunani, mhlawumbe siwufunani bephakame, mhlawumbe betshengisele ngenye indlela. Hhayi, kunzima kakhulu. Ngoba manje msakazi nginombuzo engizibuza wona ukuthi kambe i-government yeZimbabwe ma ithatha izinqumo bake becabangisise kahle ukuthi into abayithathayo ngempela izofika ithini ebantwini noma bayenza nje kuphela. sakazi kambe indaba yama passport la amasha lawo asibese khona na isidingo sokuthi izwe elingenamali kodwa ugijinyiswa kwenziwa ama passport azobuye edule bize imali yase America ukuthi aluba mhlawumbe balungisa izinto ukuthi kube le mali elizweni kambe ngempela ngempela upresident obathi ngumnanga kwakho ngempela uyake ibone eke ehlale phansi nje icanga izinto noma nje engavuka ekseni elobuthongo uyapho ukukhuluma uphela into sesiyeza lokho hawo thina sikhathele ngempela mse ayi ukhathele ngempela mse bona into sezenza manje ngempela ngempela ayi sithina manje sisikwati kakhulu mse
linjani lonke elilalela ustudio mbingelele labasakazi bonke abaka studio bakithi nxa ningasiza kelixhumane le First Mutual gives bakithi ake lisize ukuthi kambe ngasebenza kwenye kwesinye isibhedlela khonapha kwele kamthakazi ipentheni yayithathwa yi-First Mutual pho khathesi bona ngenyanga sengingasasebenzi banika 48 bond ngenyanga 48 bond sebeze bathi bona suzayibuyihola every after 4 months every after 4 months ibuye yi 192 of which ukuthi babe kusibili kungu 48 times 4 iyaphuma yona leyo ukuthi kathi ipension leyo elemali encane kangaka yona i 48 bond ithengani bakithi akini sisizekele isikhulumele labantu baka First Mutual angazi ukuthi basithatha njani mina sokungehlule ngiyabonga balaleli ngiyabonga lani basakazi
njani basakazi be studio 7 hayi siyabonga ukusiphakulela indaba ezimqotho hayi siyabonga basakazi bethu sibili siyabonga ukuzwayo sicela ngani ngiqhubekele phambili ngomsebenzi wenu phambili ngomkomana sithi phambili nomkomana
lusisilo ubizotha ngukholisane moyo belwe ke ngisadingisisa lusiso vele lubhane khonapha unceba amazi umethwa ngukholisane moyo kholisane moyo lusisi utshonile bakayise uvele uyahlatshwa injekiseni ebizwa Johnson osile khonapho utshonile but utshonile ulapha eBotswana etonote eBotswana but uthonga khona ngapha lupane asikabi kwazi kwaba kibo kahle kahle ukuthi bangaphi abanye bakhe but uzwala uthonga lupane asikathole kahle lupane ngapha khona khonapho but mhlawumbe ababemazi ukholisane moyo lingasibambe enambeni ya inamba nethi 75555242 ngingasibamba khonapho abanye ababemazi khonapho abakibo kholisane moyo lusisibhekebele umntwana ngapha nxa mhlawumbe belimazi ebele umuntwana akhe omunye intombazana ngapha eBotswana so lethe mna bangabelimazi khonapho elupane kholisane moyo ukhani phuma pelupane ngingasibamba khonapho singanika idirectioni lapho behlala khona etonota eBotswana mhlawumbe lingamsiza ngumuntu wakini khona ngapha eZimbabwe azibaphe kahle malimazi emsizeni mpela ekwane sukuthi bezongcwatsha ekhaya khona ngapho ngiyagcina elahlile eganyeni umntaneni badala imali isakuphila khonapho elupane umntaneni nanguthi okhulisane moyo usitshile namhlanje mhlaka 15 ngo-4 o'clock ngesikhathi ntambama
salibonani salibonani linjani bantu bakithi hhayi mina ngiyaphila ngikhuluma lobaba uDube la okwamanje lami ngingapha eSouth Africa kodwa ngokuzalwa ngidabuka ngapha ngasenyama endlovu ye uhlelo lweni lolu ngiyaluthanda kakhulu bakithi ngiyaluthanda sibili kakhulu ukuthi okenze izindaba zasekhaya manje ngibe ngicela bahlobo bami ukuthi angeke likhone na ukuthi nimfakele i-link yesiNdebele ngibe ndlalela kuhle ngizizwa kuhle nge-link yesiNdebele ngoba isishona ngiyasizwa sibili kodwa kwezinye indawo ngisuke angazwisisi kahle ngibe ngicela abantu benkosi angazi ukuthi lingangenzela kanjani lami ngizwa indaba zesiNdebele ngiyabonga inkosi libusise
ngilela lonke botungamile inkomo lakho kwi-brand group kwenkini lonke ka-studio 7 siyacela konke sikukhulumayo ke lihambe lilonde lizwe lokho esikhala ngakho kufana njengemigwaqo like lishuke obulawayo mpela lihamba ngo-Cameroon lize liyefika esolusi lidlule esolusi loke likhangela libone ukuthi kuyiqiniso yini ukuthi imigwaqo le iyalunga kumbe yenziwani hhayi bantu ukuze sincedakale kufanele libe litisi ngakhuluma lihambe likuleyo ndawo ukuze liyibone ukuthi iyalunga gamalam uphilani moyo usecholocho ngicela into zonke zike zikhulunywe zilungise icholocho lokho yacina mkusasele uSmith into ezakalayo nalokuthi uSmith esaphila kwake kokumukuthi ngoko lona wecholocho wawulethara wawulesikontrisa wesihle wacina khonapho vela kusela katapile greda kusela katapile ulungiswa kusela mgwaqo elungiswa siyacela siyacela yizigalazo zethu ngoba yinto esithele intela yayo lokhu zenilapho siyacela ke sizama ukuthi imigwaqo ilungi ibe mihle ibonakale ngoba imigwaqo iyehamba izimoto iyehamba imoto zihamba ngalesi sikhathi sezulu soziyasokola imoto eziphumeka egoli lapho egoli eziphume egoli azisafika ekhaya zifuna zihambisele abantu abethu ukudla kusunanto kuze sibela sicela lilungise imigwaqo likhulume ngakungami inkomo hambani kuleyo ndawo esiyikhulumayo lisuke phela ngokamerodi lihambe lize lifika kusolu selidlulike solu selize liyefika konalekosikente lizokhuluma into eliyizwayo esiyizwayo lani eliyibonayo esikhuluma ngayo ngiyacela mbese ngibingelela lo usibangilizwe nkomo sibangilizwe zamani ukubona mdiliyiziphura zamani ukubona iy'nto ezenzakalayo emhlabeni mangawuphuma sikakuzokhulunywa sikezokhulunywa ngawo akuzame ukuthi into zonke likhulume lihambele izintuna lihambele zonke izigaba zibonise ukuthi liyenzayo ukuze sisuthiseke ngoba vele into esiyenzakala sisayibona ukuthi kwenzakalani yabona.
Basakazi livuka njani Studio 7 madoda liyasebenza siyabonga liyasixexa indlebe aluba kayisini ngasazi ngokwenzakala elizweni lakithi eZimbabwe. Ngikhulumile phezulu kulapho engikhulumayo ngubhime ehlasuka enkayi kosigobogobo enkayi mzansi. Hhayi madoda umbuso selizweni lakithi ayisiwe esawulwelayo.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawo emlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ezivela kwamanye amazwe, iVoice of America ithi owayengumongameli weMalawi onqotshwe kukhetho olwedluleyo umnumzana Peter Mutharika usesole umongameli Lazarus Chakwera ngokubopha lokuhlukuluza ababeyiziphathamandla zikahulumende wakhe. Umsakazo munye uthi abahlamuki benhlanganiso ye-Tigrayan People's Liberation kwele-Ethiopia sebesusa amabutho abo ezabelweni ezimbili ezibalisa i-Afa le-Amhara. Singene kudaba lwemelika. Umkhakha we-COVID-19 omutsha owe-Omicron yiwo osubhahe ukwedlula eminye yonke imikhakha kuleli lizwe. Lokhu kwaziswe lugatsha lwe-Centers for Disease Control and Prevention izolo. Lolu gatsha luthi phakathi kwabantu bonke abale-COVID-19 abayisilinganiso samatshumi aphezu kwayisikhombisa 73.2% balomkhakha we-Omicron. Umongameli Joe Biden uza kwethula imbiko mayelana ngamanyathelo amatsha azathathwa nguhulumende wakhe ekulwisaneni lomkhuhlane lo namuhla. Isikhulumeli sesigodlo se-White House unkosikazi Jane Psaki uthi uBiden kasoze avale ilizwe kodwa uza khuthaza abangakahlatshwa ijekiseni yokwenqabela lomkhuhlane ukuthi bahlatshwe lokuthi labo abahlatshwayo amajekiseni womabili kumele bahlatshwe esithathu i-booster shot. Kulamalunga ePhalamende yeMelika amathathu abanjela umkhuhlane abalisa uSenator Elizabeth Warren, uSenator Cory Booker kanye loRepresentative Jason Crow. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi phose amathathu 18 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Ivandla leMDC Alliance lisola amapolisa ngokuchitha umhlangano kaMnumzana Nelson Chamisa labantu asebekhulile kanye labagogekileyo lapho uChamisa abekhangelelwe ukupha abantu laba izipho zekhisimusi. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Imi uNtungamile Nkomo.